Indaba ngamafitshane kustudio 7 ziminutes zivela eVoice of America eseWashington DC lizethulelwa ngusithandekile Mhlanga. Okusendabeni zethu lamhlanje ngo 8 o'clock ntambama. EleZimbabwe selilesisekelo sombuso esitsha esisayinwe nguMongameli Robert Mugabe lamuhla. Umsekeli wenhloko kahulumende wele China osekwethekeleleni kweleZimbabwe uthi umsebenzi wokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili usuthuthukile wafika kubhiliyoni yamadola. Izakhamizi zakobulawayo zisola ikhansili yakuleli dolobho ngokuthengisa izindlu ku-auction zabalesikwelede kiyo. Lezi yizo ezinye zezindaba ezimqoka kuhlelo lwethu lwalamhlanje ntambama liziphiwa nguNtungameli Nkomo lami usithandekile Mhlanga. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngo-8:30 PM sihlaziya udaba lwesisekelo sombuso esitsha esisayinwe nguMongameli Robert Mugabe lamuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo wenu we-Studio 7 oseWashington DC.